Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 10 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yokuthi abantu badabule ama posters for political candidates kulicala elikhulu. Onke umuntu ozabe ngiqamula umthetho lo sizamfaka izakosi njalo simhambise emajele. Ijele lokudabula iposta lomuntu liyathola 2 years.
Inhlanganiso ye-Victory Siyanqoba Trust imanyene le-Youth Empowerment and Transformation Trust babe lohlelo lokubuthanisa abasakhulayo abancintisa ukhetho lonyaka. Impumela enhlolisiso yenhlanganiso ecubungula ezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute iveza ukuba baningi abasesisotsheni abaphatheka kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa awezetherapy akhuthaza abantu ukuthi bachiyane lomkhuba wokudabulela loba ukucitsha amaposta alemifanekiso yabancintisa kukhetho lalonyaka, ngoba lokhu kuphambanisa amalungiselelo okhetho olukhululekileyo njalo phansi komthetho we-Electoral Act kulicala elingenza ofunyanwa elecala agwetshwe iminyaka emibili esejele. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
I-Electoral Act inika wonke amabandla kanye labancintisayo kukhetho ilungelo lokunamathisela amaposta alemfanekiso yabo loba amabandla akwezihlahleni, emdulini kumbe ezimoteni ukuze uzulu okhethayo abebazi okwesikhashana ulungiselela ukhetho njalo obonakala edabula kumbe cisha lawo maposta wephula umthetho. Ekhuluma emhlanganweni wamapholisa lentatheni izindaba esigodlweni samapholisa eHarare, uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makhoza uthi bazaboshwa batholakala besephula umthetho ngaleyo ndlela.
Okwakathesi iZimbabwe jikelele kukhanya kulokuthula, kodwa kulamacala ayenziwa ngabantu abeyengakwazi ukuthi kungamacala amakhulu. Indaba yokuthi abantu badabule ama posters for political candidates kulicala elikhulu. Onke umuntu ozabe eqamula umthetho lo sizamfaka izakosi njalo simhambise emajele. Ijele lokudabula iposta lomuntu liyathola 2 years.
UMakhoza uthi lumkhuba wande kakhulu emadolobheni lapho abasekeli bamabandla aphikisayo besuka bayekhupha amaposta abebandla abancintisana nalo ebusuku, kuvuka sokuse posta lalo abamsekelayo lapho obekule posta yomunye. Umnumzana Mehluli Maphosa esakhamuzi seHarare uthi amapholisa kumele angakhulumi ngomlomo kuphela, kodwa babophe abenza lokhu.
Amapholisa bekukhulume bengabantu abaleqiniso ukuthi lokhu abathandi ukuthi kubonakale. Kuyabe kuqondile ukuthi kungabi lo muntu ozakhupha lembenda ibhakani kumbenda iposta lomunye. Kodwa-ke sesimelele ukuthi ma kusenzakala sibone ukuthi amapholisa bawukhuluma ngeqiniso, abasoze bewukhulume bengabantu abakhulumela elinye ibandla kodwa bekhulume bengamapholisa.
Amapolisa achayela ihlombe uzulu weZimbabwe ngokuthula okuselizweni ngalesi sikhathi sokhetho okuvame ukuba lokuxokozela lodlakela eminyakeni edluleyo, kodwa bayavuma ukuthi kulezinye indawo udlame olulokhu lubonakala okuyinto iningi leZimbabwe elikhangele ukuthi amapholisa asebenze gadalala ukuze kungabi lezehlakelo zokutshaya kwabantu besethuselwa ngesikhathi sokhetho.
Sithanda ukubonga sibili ukuthula okukhona elizweni kathesi. Asonto esijayileyo lapha elizweni, ngoba nxa singakhangela ukhetho luka-2013 abantu babehlunyezwa kakhulu, but khathesi ngani kuthule. Kodwa kukhona esikuzwayo ukuthi kwezinye indawo abantu abakhululekanga, sifisa ukuthi vele kungabi khona completely.
Amapholisa acabangela ukuthi ukwanda kwezihlakelo zokudatshukelwa kwamaposta kubangela ingxabano ezikhona ebandleni phakathi kwawo, okuyikho osokulethe udlame. osonukelwa wabonakala lwabantu abalisana bengabe bandla linye othulungeza umbusazwe umnomzana Kudzai Shumba uthi imbangela ingaba ingxabano phakathi kwabebandla linye eqale ukuqhutshweni kubi kokhetho lwamaprimary
sekulethe ukuthi kube lokuthayana lokwethuselana phakathi kwabantu abasekela ibandla linye yibukhali nje njalo khona ukuphana ukuthi omunye yabesongele umuntu wamudla kuma primary kuse sokumletha nje ukuthi ahambe ekhipha ama poster lana ukuthi lwane ngabe lethuba lokuthi accompany ngendlela eyiyo engamuwinisa elokhu emsongele ukuthi wamdlelani so konke lokhu singakuthi kulethwa yibukhali nje obusebantwini njalo ke kumele abantu laba babanjwe bathonisiswe babotshwe nje
indawo ezinjengeHarare zibonakala zinamaposta adatshulweyo kumbe amanye anamathiselwe phezu kwamanye kodwa iningi labantu likhanya lingazi ukuthi ukhupha lawo maposta licala elikhulu elingakholela ekuvalelweni komangaleleyo aphike okweminyaka efika emibili mina isithuthwa 7 ngiseHarare nguGibson Bed.
Abenhlanganiso yabontanga eyeVictory siyanqoba Trust bemanyanele Youth Empowerment and Transformation Trust babe lohlelo lokubuthanisa abasakhulayo abancintisayo kukhetho olwenziwa ekupheleni kwayo nale inyanga kaNtulikazi bemele amabandla ezombusazwe ehlukeneyo. Ubathabile Masuku sethulela loludaba.
Ekhuluma emele abesifazane laba kukhangeleleyo kulabo abadinga ukukhethwa, u-Esther Zitha ubaxwayise ukuthi xa benganqoba bengalibali inhlalakahle yabesifazana.
Mina engibona ukuqakatheke kakhulu kuleyi program ukubana ngazise ama-youth ontanga laba abaza kuyasipresenta indaba ye-health. Nanzelela ukuthi esikhathini esiningi thina abantwana ikakhulu abantwana abangamankazana noma sisiye ezibhedlela i-health yethu bayikhangelwa kuqala endaba yokubhadala imali yokubeletha or imali zombhedi esibhedlela.
Oncintisa ezimele emguza uMthabisi Ncube uthi yena kasoze akhulume ngokujulileyo ikakhulu ngendaba yegukurawundi okuyindaba ebibuzwe ngabanye ukuthi yena uzayithini.
Njengelungelo ezimele lodwa edalela ephalamende ngibona ngani akusiyo ndawo yami engangakuthi ngikhulume ngendaba zezegugurawundi lami ngabe ngilamanxeba ngoba nginje ngingalihlahlekelwa izihlobo eziningi ngesikhathi segugurawundi kodwa amandla kumbe ngathi ngibone ngani ayisiyo ndaba engingakhuluma ngayo ngizimele ngingedwa kodwa-ke ngingakufanele kuhambe kuye phambili sizabe sesikhulumisana ngayo indaba leyo ukuthi kuphume iqiniso livele sobala khona indaba leyo kuzafika emaphethelweni.
Ontanga labanye abangene lumhlangano bathi abancintisayo laba bathi kumele baqale bengene ebantwini bazi indingeko zabo. Abanye ontanga ngabakhuthaza ukuthi abancintisayo bavelele ezigabeni zakhona kodwa omele iMDC Alliance eChabalala edalele ephalamende uKunashe Muchema ukhuthaze bonke ontanga ukuthi labo baphatheke kwezombusazwe khona bezathola amathuba okuma ekhethweni. Abanye babakade besemhlanganweni lo bakhuthaze ontanga ukuthi bakhuthalele ukuthuthukisa izigaba zabo khona amabizo abo lawo ezakhunjulwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngokukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Impumela yenhlolisiso yenhlanganiso ecubungula izombusazwe eZimbabwe Democracy Institute iZDI iveza ukuthi baningi abasesisotsheni abaphatheka kwezombusazwe lanxa abakubutho leZimbabwe Defence Forces belandula ukuthi kulamalunga abo aphatheka kwezombusazwe. UMavis Gamause ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZDI baveze lokhu besethula ugwalo lwenhlolisiso le olulesihloko esithi ZANU-PF Military Deterrence of the Village Vote, Perceptions of the 2018 Election Environment, emkhosini owenzelwe eMedia Center. Omunye weziphathamandla zeZDI ophatheke kulolu phenyo, umnumzana Abekezela Gumbo, ulandisa ngabakutholileyo.
Into esiyenzileyo njengeZDI ikuthi sihambe sikhulumele abantu abahlala kuma-communities ukuthi besitshele ukuthi bake babone yini namabutho phakathi kwabo, njalo bazwa njani uma bewakhangele, njalo njengoba sebezavota kubenza becabange kanjani njengoba besiyavota. And sikuthole ukuthi amabutho akhona and i-government ithi balande into zalokho abakuthi uhlelo lwabo le-command agriculture.
Okwenze bakhethe ukuya kulezi zigaba abenzele khona linhlolisiso, uGumbo uthi yikwanda kwabakubutho kizo ezilamalunga eZANU-PF axotshwayo esetheswa umlando wokuba yingxenye yababesekela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lonkosikazi wakhe uGrace.
Ukucabangela kwethu kwangokuthi sifuna ukuzwisisa ukuthi iZANU izayenza kanjani ukuthi izame ukuthi ilungisise ama-effects okuxotshwa kwalaba bantu ekhethweni. So sakhetha izigaba zena lezo iChorocho North, sakhangela oHurungwe, sakhangela oZwimba North, sakhangela bonke omaSwingu, sakhangela izindawo zonke ezilama MP axotshwayo ayezandu, yizo sasizikhangela. Yikho lapho esagcina sesithola khona ukuthi hayi kuzokulamabutho amaningi kakhulu ukudlula injwayelo.
UGumbo uthi kungalesi sizathu bekhuthaza abazazoqapha ukhetho ukuba bangakhangeleli ukubona udlakela oluvame ukuba khona minyaka yonke yokhetho, ngoba olwalunyaka ukhetho luqhutshwa ngendlela ezikhaliphileyo.
So esikucelayo ukuthi kungabi yithi esikutshoyo, thina esikwenzayo ukuthi sinika abantu khophe, ngoba into esi-emphasizayo ukuthi akula muntu esikhulumelayo thena seke wabona amasotsha echaya umuntu kumbe seke wachaywa, kodwa ukusatshiswa yiko okugcweleyo. So thina sithi kungeke kube le free and fair election lapho okulabantu abavota ngokwesaba bengavoti ngokukhululeka.
Kodwa isikhulumeli sababubutho uKenneth Mgwisi uqina ngelokuthi abalobufakazi bokuba amalunga akubutho aphatheka kwezombusazwe mabaye mangalela emapholiseni. Abakubutho baqina njalo ngelokuthi amalunga abo abonakala esemaphandleni ngaqhuba umsebenzi wabo wokulondoloza ilizwe, ukuphathisa ekwabeleni ukudla, ukuqhuba imisebenzi yokulima phansi kwe-command agriculture lezinye, hathi ngoba bekhankasela usekelo kwabeZANU-PF njengalokho okuthiwo ngabantu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection, sixoxa labancintisayo kukhetho lalonyaka sibapha ithuba lokuchasisa abakuthembisa uZulu lapho benganqoba kukhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo lixoxe lontungamela inkomo ngalolu daba. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abalithumi lambili abakade behlelwe ingozi okuvalelwa okwamaviki amabili ngamanzi ebhalwini kwele Thailand sebehlengiwe bonke kanye lomqeqetshi wabo ngabebutho ele Thai Navy Seal labanye. Omakhelwane be-Ethiopia le-Eritrea sebenelise ukukhumisana umlotha baxazulula ingxabano yabo ebisile minyaka engamachumi amabili lanhlanu ngokulobelana isivumelano sokusebenzelana ukuqeda ingxabano. Ukusilela kwemali kuyaqhubeka elizweni njalo inhlanganiso yeFusenet ithi umkambo wensithayo obangela ukuthi lolu hlupho lukhuphuke. Ngakwelinye icele, iZimbabwe Textiles Manufacturers Association ibika isithi ukuswelakala kwemali kubangelwa ukuthi ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank liyehluleka ukwaba imali yakwamanye amazwe ngemfanelo osokubangele ukuthi ibhizimusi yalinhlanganiso ibhidlike. Abantu babikwa bezithengisela imali egcekeni njalo amapholisa awasaqinisi imizamo yokubabopha. Ukansela Peter Moyo weHarare usichasisela okwenzakala esigodlweni.
Imali ivele eReserve Bank inikwa abantu ukuthi bayenze iblack market. So abantu laba bakugovernment yibo abatshontshela abantu imali. Kanti iblack market leyi kayiyenzwa ngumuntu nje. Uyayithatha ngaphi imali yokuthi ukuyenze khonokho yona imali iselakala ebhenki. Okuthi ukuthi kona nje lama bhenki wonke ala mali imali ivele eReserve Bank direct. So abantu bazenzela sanhlanje ezi-streetini lapha lapha. Nxa ufuna $100 uzobhadala $180 ibhondi kumbe i-transfer. What is that? Yi-lawlessness. Abantu abakhipha imali kakhulu kakhulu i-Reserve Bank. I-Reserve Bank yesithi.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions uthi okwenzakalayo emkambo wensitha kobulawayo kuhlupha abantu makhaza abangela mali eningi.
Uzananzela abantu abasukuya out sebahambe siyadinga khona ba abantu abalabantwana sabantwana abantu abasebenza out bahambe etshangwa manye black market labantu ngala bafuna ukwelashwa outside the country abangokumedical aid. So abantu kuyabazimela sebili kusegcekeni ukuthi i-Reserve Bank lohulumende indaba yemali isibehlule babesithembisile indalo bazayilungisa but hayi umuma wakho ngiqhubeka usuba mubi. Kodwa ukuthi labo bona okuyibo abantu abalwamabhizinisi yibo abantu abenza imali ngoba bona banelisa ukuthi bahambe bayekhuluma lama-bank managers bathole izimali ngoba bonke la bantu abagcwele ezitara zemali yaso zabo.
Asizweni umbono kamnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ngalolu daba.
Phela inkinga yokuthi nxa imali eyangaphandle kwelizwe izakala kuphela emsikeni laba bafuna ukuthi balethe impahla zokulungisa impahla ama-raw materials kumbe ukubhadala izikweletu ezingaphandle kwelisko bayabe layena emsikeni. So imali yakhona intengo yakhona iyasuka sikhwela so kusiba inflationary. Ama-US dollar afanele ahlale ku-central bank ithathwa nje kuphela nxakama ingama-letters of credit kumbe nxamuntu ehamba akhona kuba khona e-threatening. So i-policy statement eqakathekileyo ngeyokukhipha one of the currencies from the market kwenzele ukuthi kube le-currency eyodwa. Nxa kungalungiswa khonokho iyabe ziyoke zincedisana udubo lwemali asuziluphele.
Umnumzana Ngwenya uthi mhlawumbe kule nkohlakalo kuhulumende ebangela ukumemetheka kwalolu hlupho.
Abantu abakuhulumende bona abaziza imali yangaphandle abathengisa igolide abaningi bakhona bayathakazela ukuthi imali yakhona ibe emsikeni omnyazi ngoba imali inzuzo yakhona iba phezulu ama-premium aba phezulu. I-corruption yenza ukuthi abantu abahulumende bengafaki imithetho indaba engabotshwa bayazakalisa ngobani izimali ziningi.
Umbuzo azibuza wona umnumzana Ngwenya uphendulwa ngukansela Moyo.
Izangaza amapolisa abe khona ngubani okumpolisa nalo ongafuthi ukuthola ikhuluma ukuthi khona ungatengisa imali ezitrajeni yena ivele kuminini ngubani i-government yezi black market kube period kube kulompolisa kube kulomsotsha kube kulobani ngaza amapolisa abe khona 1000 angena esi-2 avele bayabatshiya ngathi.
Umongameli Mnangagwa usanda ukugcizelela emhlanganweni wama-rallies akhe ukuthi udubo lokusilela kwemali luzaphela njalo enganqoba kukhetho maningi amankampani athembise ukuzovula amabhizimusi kweleZimbabwe okuzalethela ilizwe imali. Ibhanga le-RBZ lona lethesa amanye amabhanga umlando wokugagadlela imali kulokuboleka abamabhizimusi. Kusenjalo ibandla lenkonzo ye-United Methodist Church Macedonia esigabeni se-Ohio eMelika seyaguqula impilo zabafundi ese-secondary school emzini we-Kensington koBulawayo yakha isikolo esihle esilakho konke okuthuthukileyo okunjengamanzi, amagetsi, lesigaba se-science lab. Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
abadala bathi imfundo lihawu njalo yilifa elihle osekuyingoma yabahlali beKensington lapho abafundi asebehamba umango omfitshane ukuya esikolo njalo bethola laba bahlawulela izifundo zabo. Umfundisi weUnited Methodist Church eMacedonia uRachel Ham ongumqoqi wemali lempahla esiza abafundi beMsizini Secondary School obekuleli okwamaviki amabili uchaze ukuba uyaziqhenya ngokuzinikela kwabafundi labahlali beKensington ekuboneni ukuba abafundi bayafunda njalo bayaphumelela ezifundweni zabo. Umfundisi Ham uthi ulangazelela ukuba isikolo lesi sikhule sibe lekolishi yemfundo yaphezulu iyunivesithi eyebandla leUnited Methodist Church njengakwezinye izigaba zelizwe.
So ultimately, my plan for the 30 years down the road, 20 years from now, is that there would be a branch campus.
Silabanda na abahlakani pileyo, abathukutheleyo, abazimiseleyo ezifundweni zabo, njalo bafunda kakhulu ngokuqiniseka kakhulu. Ukuze kwenze wangifaka umhawu ukuthi senze lokhu esakwenza edolobheni lemdala lapho esile eUniversity Court. So sikhangelela ukuthi eminyakeni ezayo elichumi kusiya kwelichumi lanhlanu lesi sikolo sikhule naso size sibe yiuniversity ekuhlangothi lwe.
Umphathisikolo weMsizini Secondary School uMnumzana Kholwane Moyo ubonye usizwe lweUnited Methodist Church ekusunguleni isikolo lesi esasinabafundi abadlula amakhulu amabili.
Inkinga esihlangane lazo ikakhulu ikuswelakala kwama-textbook. Ngananzelela nyakenye siqale uluhlu lwezifundo ezintsha esizibiza ngesiNgisi sithi yi-new curriculum. So ngokunjalo ama-textbook kumbe ingwalo zokufunda ziyasilela kakhulu ebantwaneni. I-enrollment yethu ingani iyakhula iyaphezulu. So sokulokusilela kwe-furniture ukuthi abantwana babhale behlezi ezitulweni lematafuleni.
Umgcini sihlalo weMsizini Secondary School School Development Association unkosikazi Gladys Tafuma ubonye ibandla leUnited Methodist Church ngesandla esihle lenhlanyelo abayihlanyele eKensington.
Ibandla leUnited Methodist lisisizile kakhulu ngoba ukusungulwa kwalesi sikolo sisungulelwe yibo njengoba isikolo vele singesabo. Basenzela izinto eziningi kakhulu sibili, basakhela lesi sikolo kusukisela ekuqaliseni kuze kube lanamhlanje lokho sindawonye labo besenzela izinto lapha lalapha ngoba sibhekana lobunzima thile njobe elizweni vele kunzima kunje. Silabazali abazali kwesinye isikhathi kabenelisi ukuthi babhadale ischool fees ngendlela enjani efaneleyo. Basinceda lapha lalaphayana ekwakheni, ekuphakamiseni abantwana besiye ema-sports, abantwana besiye ezindaweni ezijiyeneyo.
Osakhulayo owafunda kulesi sikolo sisungulwa uHandsome Macala osengumbalisi njalo kulesi sikolo uthi ukubone kumqoka ukuba aze kupha akuvuna kulesi sikolo.
Ngiqala ukufunda ngo-2007 okungenze ngaphenduka ukuthi isikolo ngesethu and siku-community yethu. So ngikubone kufanele ukuthi lami ngibuye ngizothuthukisa i-community yethu. Isikolo lesi singakabi khona kuhanjwa 10 kilometers ukuya isikolo, ukuthi 20 kilometers uhamba lokuphendula. Lokhu kusincedile ngoba kathesi isikolo sesiseduze njalo asisahambi imango emide. So sifike endlini zokufundela singadinwanga.
Abafundi beMsizini babonye usizo olukhulu abalwenzelwa libandla leUnited Methodist Church bethi kudala bebehamba amakhilomitha adlula ichumi besiya esikolo kodwa manje konke sebekuthola eduze njalo bayasuthiseka ngemfundo abayithola kulesi sikolo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Amazwe asentshonalanga abhekane lenhlupho eziningi kakhulu, ikakhulu ezibhadelane lokwenzakala kweRussia lemhlubulweni weMiddle East. U-West Michel, okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokwenzakala emazweni asentshonalanga kanye lempumalanga uthi maningi amazwe abhekane lokwenzakala endaweni lezi. uthi ilizwe leRussia lisebenzisa imali engcolileyo ibutho lokunye okufanayo ukwenzela ukwethusela amazwe ambalwa angcelelanelayo. UMichel uthi kusobala ukuthi ilizwe leChina lidinga abangani ngokusebenzisa umnotho walo obukwa ngamanye amazwe ukwenzela ukuthi ligqile impande endaweni ezijiyeneyo. Uthi ilizwe leIran lalo lithwalise nzima amazwe akuzwekazi leEurope ngoba lenza ukuthi kube lokuhlupheka okumangalisayo eMiddle East. Uthi lokhu kwenza ukuthi abantu babaleke ngobuningi babo belubhekise eCentral Europe. UMichel uphinde wathi lokhu kuthwalisa nzima amazwe amaningi lapho abantu laba abafikela khona. Uthi konke lokhu kubisela muva amazwe la lapho abantu laba abafikela khona abakhangelelwe ukuthi bazagcinwa ngemali yemithetho ebhadalwa kuZulu. UMichel uphinde wathi kumele amazwe asemhlubuleni weCentral Europe azimisele ukulwisana lodubo lolu ngokuhlolisisa okuhlupha abantu ukwenzela ukuthi kulungiswe ngesiphangiphangi kungakamemetheki. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Umgcinisihlalo wenguqu umncintiswano wenguqu wezizwe zomhlaba ungena esigabeni sama-semifinal lamhla ntambama lapho kuzadibana khona omakhelwano iFrance leBelgium. Kubika uJoseph Njanji.
Sekusula amaqembu amane kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele oqhutshelwa elizweni laseRussia kulezi nsuku. Njalo namhla ebusuku kulo mdlalo wakuqala okudinga iqembu elizangena kufinali ngempela viki. Lo mdlalo ngophakathi kweqembu leFrance leBelgium wona azadibana ngehola lethoba mnembili namhla ebusuku. Njalo elizanqoba lizalinda elizanqoba phakathi kwele England leCroatia kusasa. Amazwe lawa ngomakhelwane njalo akadibana kabili phambilini kumncintiswano wezwe zomhlaba. Njalo iqembu leFrance yilo elanqoba kuleyo midlalo eyadlalwa ngomnyaka ka-1938 langomnyaka ka-1986. Nxa sekuhlanganiswa yonke imidlalo lawa amaqembu asekadibana khona, sizathola ukuba sidlale imidlalo engamashumi ayisikhombisa lantathu le kungegoqela leyo kuzwana amandla. Njalo iqembu leBelgium lanqoba kumidlalo engamashumi amathathu, kusithi eleFrance linqobe kumidlalo engamashumi amabili lane, ikanti eminye imidlalo elishumi lathoba munomunye iphele zingutshikilobhanqa. Loba kunjalo iningi labalandeli bomdlalo wenguqu lithi eleFrance yilo elizaqhubekela phambili liyedlala kufinali yalo mncintiswano walo nyaka. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mkokoyarira uthi iqembu leFrance lizanqoba ngoba linabagadli ababukhali abaningi.
Bona zani iqembu leFrance lilamathuba amaningi yokubana linqobe liqhubekele phambili lize lengena kufinali ngoba singakhangela ngabadlali abakhona iFrance ingazani iphambili ikakhulu sikhangele abagadli.
Olandela limidlalo yezwe zomhlaba kumabona kude uDaniel Ndiweni laye uthi eleFrance lizanqoba ngoba likwazi ukuvikela isango lalo okuyinto eqakatheke kakhulu emdlalweni wenguqu.
Mina ngithi France ingawina ngoba iFrance amaplayers angikhona ahlakaniphile, amanye asala emuva, amanye ngesikhathi may-attack. Manje aweBelgium baduba ukuthi basuke ba-attack bonke, bachinze be-exposile emuva ngakho. Igedi labo lisale selivulile.
Iqembu elizanqoba namhla lizadibana kufinali ngensonto mhla zilitshumi lanhlanu lelizanqoba phakathi kwele England leCroatia. Wona azadibana kusasa ntambama kusithi elizanqotshwa namhla lizadlala lelizatshawa kusasa emdlalweni wokudinga iqembu elizabhutsha imidlalo yalonyaka lisendaweni yesithathu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapolisa athi kulicala ukudabulela abancintisayo amaposta abo okukhankasela ukhetho. Inhlanganiso yeVictory siyanqoba Trust imanyene leYouth Empowerment and Transformation Trust babe lohlelo lokubuthanisa abasakhulayo abancintisayo ekhethweni lalonyaka. Impumela yenhlanganiso yecubungula izombusazwe yeZimbabwe Democracy Institute iveza ukuthi baningi abebutho abaphatheka kwezombusazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.